asika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele alizange kuhlangane ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile kulalokhu owakhathesa amabandla ayevele evaliwe lonyaka-ke hhayi ngibona abamasonto atshiyeneyo bahlangene ngendlela zabo ezitshiyeneyo lathi sihlangane-ke njengebandla uwenzela ukubana sigubhe lo umkhosi wephasika oyiwo oqakatheke kulayo yonke imikhosi esikholweni sesikristu. Hhayi, singenile senza inhlelo zethu yokuzimisa kwethu savuselelana ukuthi iphasika le yini sahlangana nje lanxa besingabaningi kangako ngenxa yayo umkhuhlane lo okhona kodwa hhayi sihlangene-ke bona labade belingene ukuthi uhambelane lani lezinqumo lezimiso zikahulumente. Liphasika elihle kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi nyakenyazange libe khona elalonyaka besingathi into entsha esiyiqalisa ngoba sesikhanuka khona nje ukuthi ke sihlangane sidumise ndawonye ngephasika njengalokhu esasikwenze minyaka yonke ubhubhane lolu lungakafiki.
Kumbuthano wenu ungathi bezilandelwa ngemfanelo yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Labe kade ngikhona bewuhle sibili kakhulu xa sikhuluma ngamalungiselelo omhlangano lo ngoba esangweni labantu ade bengena khona bekulukhona umgomo wokugeza izandla ungakangeni phakathi lokho okuvele kumele kwenziwe abantu bebefakile izayeke zona ezamamaski. Kanti-ke njalo lekuhlaleni phakathi endlini ecawe lapho ekade sikhona thina abantu bebechelelene njengoba bebengabaningi kakhulu mhlawumbe ngabe bebebaningi lakho besiza kulandela khona okodwa singenele phandle iziqondiso zilandele sibili sibaxwayisa leso laleso sikhulumi sisitho ukuthi abantu kabagqoke amamaski abantu kabaqhelelani abantu kabageze izandla izikhathi zonke nxa uphuma geze izandla nxa ungena ugeze izandla nxa ubuya ubuye uzohlala uchelelane lalo oseduzane kumbe lalaba abaseduzane lawe. Hhayi, iziqondiso thina lapho ekade sikhona sizilandele kakhulu kube yinto enhle sibe kubona ukuthi abazalwane bayakunanzelela ukuqakatheka kwalokho okuthiwa kumele sikwenze ukuthi sivikelane sizivikele sivikele labanye kulo mkhuhlane.